Hayi, asithi thina nje ebandla elikhokhela ngobabawutshalanisa sukuzile khonokho. Asithi laba abafundileyo abafundela inombolo wakhangela i-White City yi-100 meters by 120 meters. Angithi so njengoba kuthiwa siyithetha abantu sababhasa, ungathatha ibhasi eyodwa ithwala abantu abangu-75. Isithwele abantu abangu-75 ndina ngasithi kungakuthiwa sibisa amabhasi angu-50, imali yangikhona siyabe siyithethe ngaphi? Thina vele siludubo lwemali, njalo siyabe sibathwalelana abantu ukuthi sifuna ukuthabisa abanye, ngoba uma sibathwala sabe sizigambela thina amanga. And njalo abalandeli bethu abagcwala indawo yonke eZimbabwe lapha balelungelo lokuthi balandele umhlangano wabo. Ingane ezinkonzweni abanye basuka igatshana njengabomanikaland besiyahlangana esolusa sokulicala khonokho. Asila sikhathi sokubhasa abantu nasingesikhathi sokwazisa izulu ukuthi uhamba njani.
Ungasitshela ukuthi uhambe njani umongameli? Sizwa kuthiwa uhlangane lemuli yakomuyi uJoshua Nkomo waphiwa intonga, kuliqiniso yini lo?
Uhlangene uhambile ubaba upresident Chamisa besiyahlangana emuseum lapho ugcine izinto zikababa umuyi uJoshua Nkamuko Nyongolo Nkomo. Siyakhangela ukuthi kuminjani, waxoxisana nabantu abangikhona ngale. Usazisile ukuthi utshenjiswe intonga, sesizamelela nje ukuthi uzayiphiwa nini, kodwa isithembiso sibe khona.
Sizwa kuthiwa njalo uMnumzana Chamisa uye emzini kaMnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ekuZanu PF. Kuhambe njani inkulumo le? Ngeyokuthi azoba ngomunye umkhokheli yini weMDC kumbe bekuyimbona nje?
Khathesi kuleli lizwe into kumele siyiqaphele ngokuthi abantwana baseZimbabwe badla imbuya ngoluthi. So wonke umuntu uqakathekile. Abantu abanjalo njengoJabulani kumele bayekhulunyiswa, kodwa thina sibona kuqakathekile ukuthi silandele umbono kamuyi ubaba uTswandirayo yokuthi abantwana baseZimbabwe kababambane babe nyandanye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano. Ngakutsho ukuthi ukubavakatshela kuthi ukuthi sesibanike isikhundla, hhayi bo,